tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 23 kumvimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Gezani izandla zenu la lesipho, isipho sibili eright. Liyenze njalo ama-sanitizer enqwalise emakhampani lapha lisebenzisa ama-sanitizer.
Lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale bele coronavirus bakhanya besila kuhle, iningi lithi ukungavalwa kwemingcelelo kuswelakala kolwazi kumemethekisa lomkhuhlane.
Sekuqaleni kuhlatshwa umkhosi walo mkhuhlane, umphathi ntambo wezogatsha lwezempilakahle wasethekela lesi sibhedlela wasithembisa njalo bana kule mali eza kulethwa.
Umasipala wakoBulawayo uthi uhulumende kumele aphange amuphe imali yokuvuselela isibhedlela esikhangelane lezigulane ezile coronavirus eseThorngrove. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe bakhanya besila kuhle, iningi lithi ukungavalwa kwemingcele yelizwe lokuswela ulwazi kukazulu kuzabangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla njalo udale umonakalo omkhulu elizweni. Ababili laba izizalwane zeZimbabwe ezike zethekelela emazweni ahlaselwe kakhulu yilomkhuhlane. Isigulane sakuqala esihlala eVictoria Falls sibanjwe lomkhuhlane ngemva kokwethekelela kweleBhilithane, kwathi esesibili sibanjwe ngemva kokuya eMelika. Iningi lithi imingcele yelizwe kumele ivalwe, umongameli Emmerson Mnangagwa alandele umzekeliso wenkokheli eziningi okuvimba ukungena kwezizalwane zamazwe ahlaselwe kakhulu yilomkhuhlane. Sixoxe lomeli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Laba bantu laba abanye amazwe kusabevale amabhoda abo, kanti thina siloko sivulile amabhoda uhamba njani? Uzakhangela ukuthi khona abantu bonaba ababuyileyo ababanjwe ngalowo mkhuhlwane ayisibo abahlala lapha, kade bekomanye amazwe basebebuya lawo umkhuhlwane lowo, ngoba thina asivalanga amabhoda ukuthi abantu balaba bake bahlale khona ngale. Thina uyabona udubo esilalo lapha elizweni leZimbabwe, akula mithi, akula vele le mishini engakhangela ukuthi khona umuntu lo ulawo umkhuhlwane umbekala. Kumbe siyazihambela so sesivele sesifolile mnumzane. Abantu beZimbabwe engabakucela khona ukuthi khona abantu benkosi, liyakwazi ukuthi akula mithi la, liyakwazi ukuthi khona akula madoktha la. Amadoktha axotshe umsebenzi ukade, yikho bayazisebenzela nje bezidubekela abantu kakamlimo. So lina kungcono lizidlalele esindlini, emabhawa lingayi, emachechi lingayi, ezifeni lapha lingabambani izandla. Gezani izandla zenu la lesipho, isipho sibili eright. Liyenze njalo ama-sanitizer enqwalise emakhampani lapha lisebenzisa ama-sanitizer. Yikho engakutsho ngoba uye uhulumende wethu vele asimthembi, ngitsho lakanye katesolayo umongameli uyaphonga uyeqa ehamba emazweni esiyakuthana nalo mkhuhlwane lapho atshelwa khona umuntu khona kulo mkhuhlwane yena lokhu ehamba.
Isibhedlela esikhangelane lalo mkhuhlane koBulawayo eseThorngrove sibikwa singalungelanga khona ukugcina izigulane ezibulawa yiloba yiwuphi umkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Into ezisa ubuhlungu lapha ikuthi khona uhulumende wethu kalandaba labantu. Izibhedlela zonke zikahulumende, they are not ready for this coronavirus pandemic. Kathesi bathi Wilkins is just a cancer hospital. Ezibonela ukuthi khona kufanele ukuthi khona sibe prepared ukuthi sifayite lo mkhuhlwane. bayazenzela abaphuka imali ngohulumende bayazidingela izimali zonezi ezilutshwane baze bathathe le mali yokuthenga ama-chemicals ukuthi khona balungisise Wilkins kathesi uhulumende tshona ebhoda ewilkins engathi yisibhedlela sekukahulumende urhulumende kahambe eharare hospital ahambe eparenyato ahambe empilo ahambe etony groove akulalutho ngitsho urhulumende lo is sleeping on duty
emingceleni efana le-Bait Bridge le-Plumtree elokhu ivuliwe kubikwa kungela zibhedlela ezingaphatha lomkhuhlane ulubona njani lolu daba
yikho lapho engikukhulumayo ukuthi khona amabhoda la kube fuze avalwe njengamanye amazwe avalileyo amabhoda
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusilela kolwazi olwaneleyo ngomkhuhlane lo kufaka uzulu weZimbabwe engozini enkulu enye yalezi ngcwethi udokotela Solwayo Ngwenya oyisiphathamandla esibhedlela sempilo kobulawayo uthi kumele uhulumende asungule umkhankaso obanzi wokulimukisa uzulu ebhala enkundleni yeTwitter umnumzana Ngwenya uthe njalo uhulumende kumele enqabele ukuhamba-hamba lokuhlangana kwabantu ngaphandle kwalokho udokotela Ngwenya uthi umkhuhlane we-coronavirus lo ulakho ukubulala abantu abaningi eZimbabwe kusenjalo imbiko yokuthi isibhedlela esibhekane lokuthatha izigulane ezilomkhuhlane we-coronavirus kobulayo ese-Thorngrove kasilungelanga ukuhlala izigulane sokudale ukuthukuthela okukhulu kuzulu waleli dolobho umasipala yena uthi uhulumende kumele amncedise ngemali yokulungisa lesi sibhedlela sixoxele ukhansila waleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube
uhulumende njengoba lesi sehlakalo sesidikleywe ukuthi i-national disaster sihlasela ilizwe lonke sikhangeleleke ngendlela ephakamekwana uhulumende athele imali ukuze lesi sibhedlela sikhuphuke siye ezingeni elingaphezulu esinjengese-hare lesi okuthiwa i-weclinic leso ukuze sibe phezulu sibili ekuqaleni kuhlatshwa umkhosi walowo mkhuhlane obona umphathintambo wezogatsha lwezempilakahle wasethekela lesi sibhedlela wasithembisa njalo bana kule imali ezakulethwa kodwa yolokhu esiyilindile njalo siyazama thina ngesilakho nezisebenzi zethu ukubana sonke isikhathi sinanzelele abantu abangabe becatshwa ngethubana lowo mkhuhlane
livumelana labezempilakahle yini abedale lephalamende abathi izinto kazimanga kuhle esibhedlela se-Thorngrove
and siyavuma sibili into kazimanga kuhle ikhansili kayimelwanga kuhle layo kwezemali ngaye wonke umuntu kodwa njengesibhedlela esisiza kangaka njalo kulo mkhuhlane ongaka besikhangelele ukuthi kubanjiswane phakathi kahulumende njengokuthembisa abakwenzayo lapho obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zempilakahle kuhulumende akukhulumayo lapho ezesethekelele isibhedlela se-Thorngrove lesi ekhuluma ngendaba ye-corona
izakhamizi zakobulawayo ungazixwayisa ngawaphi amazwi
into eqakathekileyo yokubana abantu bakithi kamananzelele lezi zibonakaliso ezikhulunywayo eze-corona be-avoid indawo yokubuthana lokuhlangana nje labantu abangaziyo ukubana bavela ngabo njalo besebenzise wona ama-sanitizer la alungile afanele ukwenziwa njalo umuntu ma ecabangela ukuthi engabela lowo mkhuhlane kasheshe ayebona abezempilakahle ukuze bamsize
umnumzana Mlandu Ncube ngukhansila wakobulawayo abenkolo ezichiyeneyo abanengi kabayanga ezindlini zokukhonzela izolo ngemva kokumiswa kwemibuthano yabantu abedlula ikhulu nguhulumende emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus wona osungenile eZimbabwe njalo osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu emhlabeni jikelele kodwa abanye abamasonto alamalunga aphansi kwalikhulu bahambile emasontweni le yinto esolwe ngabanye abathi uhulumende ubemele avale yonke imibuthano kungakhathalekile ukuthi ilabantu abangaki ngoba iqiniso ukuthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka phakathi kwabantu ababili nje kuphela inqe omunye wabo elawo sixhume umfundisi uSeni Spanda wasichazisela ukuthi bakhonze njani abanengi izolo
amabandla amaningi kukhonzwe ngendlela ehlukeneyo abanengi intshumayelo zithunyezwe ebulenjini abantu ade bebuthana ezindlini zabo bezimuli belalele intshumayelo athi khona abanye njalo bayenze okuthwana ngesilungu ama-cell groups ukuthi bahlangane kube zimuli ezimbili kumbe ezintathu zihlangana endlini eyodwa labo ke babe labo njalo belalela intshumayelo bese beyixoxa ke bebodwa khonapho njalo bekuthunyelwe ebulenjini izingoma ade zihlatshelwa abaningi ade bekhona ebhukini lobuso kusenziwa inkonzo khonapho abantu bexhumana layo besezindlini zabo ngobhuku lobuso ebulenjini njalo into nje ebisiduba ukuthi siyazi ukuthi kuyabe kudingakala ukuthi nxa ungena ebulenjini kubeke le service provider eyabe izakwanisa ukukwenza ngendlela enhle so ngesikhathi esiningi abanye ngade becina bekhutha kwezinye indawo ngoba siyakwazi ukuthi kwezinye isikhathi kuyabe kusiya phezulu kumbe kusiya phansi amagagasi ebulenjini
yebo sibone uhulumende misa imibuthano yabantu abedlula ikhulu kodwa ngendlela esesibone ngayo lomkhuhlane umemetheka akukhathalekile ukuthi abantu bakhonza bebabili kumbe bebathathu nxa ekhona olawo uyahle umemetheke ulubona njani lolo daba
ngokubona kwami lapho esesiya khona nxa njalo sikhangele ukuthi vele lona ilizwe lethu lalapha eZimbabwe alilamithi alilasibhedlela into ebingcono yokuthi ngabe abantu bayahlala ngekhaya bekhonze bengekhaya ukwenzela ukuthi labagulayo kumbe kungaba lo mkhuhlane ube khonapho ukwanisa ukuthi usetshenziswe khonapho endlini kungahlangana abantu abanhlanu kumbe kusiya phezulu asikwazi lwami uyabe vele ngaphi kumbe siya ngaphi kuba yingozi yokuthi abantu bengathelelana nxa njalo sikhangela amazwe anjengabo Italy sifunda isifundo esikhulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane uyamemetheka masinya mina ukuxwayiswa kwameni lakho kwamanye amakholwa ukuthi asinanzelelenini ukuthi loba sikholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa vele yona inkonzo ubudlelwane bethu lo uNkulunkulu abukho kubuilding kusakhiwo lesi singenela kiso kodwa kusenhlizweni zethu ngakho siyagwanisa ukuthi uNkulunkulu sikhulumisane laye singekhaya simelele ukuthi kuze umkhuhlane lo uzudede kube lula ukuthi abantu bezihambele singananzelela kulomunye umfundisi ade thumela namhle ekhombisa ukuthi kadantsho uNkulunkulu waxwayisa uJosefa ubaba kaJesu ukuthi abalekele eGibhithe ayicatshise uJesu ngesikhathi sokule ngozi emntwaneni uJesu sokutsho ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyabe funa ukuthi sibuyele ngemuva hayikhona ukuthi sinqotshwe yikufa kumbe sinqotshwe ngumkhuhlane kodwa kuyinhlakanipho evelela kuNkulunkulu siyakwazi uNkulunkulu uyaphilisa uNkulunkulu uyasilisa kodwa singeke sayesaba ngabantu abangalanhlakanipho sifake abantu abaningi engozini ngakho yikuxwayisa lokhweni lapho
lo ngumfundisi uSeni Spanda Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa azimisele ukubopha abantu abazatholakala besephula umlayo wokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu emizameni yokulwisana lecoronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi inkonzo ezinengi ziwulandelile lumlayo izolo. So Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abahlabathande kakhuluma ngohloniphana umoya ebandente phela phanawo kopindi kukhathazeka nje kuphela ngesimo se-corona ekhona zihluphile esikhona siphila kulelizwe, kodwa esinethemba ukuthi uNkulunkulu ukhona uzangingenela kikho laphana, ngoba isibalo sabantu abayitholayo le nto le sinyuka cishe malanga wonke, kuyinto ezisusizi kakhulu. Ngibe sengiyakhonza ebantwini bonke nje abangaziyela ngoba ifamily yami laphana komoya opindi ngikhonza intepe mawane kibo bonke ngiyakhonza. Amen.
Livuka njalo emsakazweni ikhuluma nje lo lakhe khona phe magwe lapha esigabeni sika Mathema lapha. Mina vele into engiphatha kabi kakhulu lapha izihlobo ezinhle ikuthi indaba le e-coronavirus le ayindaba e-coronavirus le mina kayimphathi sibi kakhulu njengomuntu olilunga nje lenkonzo osontayo ukuthi manxa sowufika isikhathi zamakhefu le-corona layo isikhonapho-ke khona kusokungumbono omuhle kakhulu ukuthi kuvikelwe leli gciwane le-corona abantu bengavuthani okuningi. But-ke ngibe sengizibuza ukuthi kathi manje njengobana kwelakithi lapha ngendlela okuvikeleka ngakhona-ke mina ngokwami ngani kakubona ukuthi-ke kuvikeleke kakhulu okunganani, ngoba ngikhuluma bengisemngceleni kwabebhoda lami ngibona abanye-ke bexhapha-ke khonapha nje ngathi izolo, kodwa-ke isimanga bengisibona abantu bayazichaphela nje kuphela ngokubhadala imali umuntu engena amaphepha aphuma yele angena ayela ayewoda ayele. Ukuthi manje-ke njengobana-ke kuloku kusesele nhlelo ezinjalo-ke fo kuzavikelwa njani njengobana vele labantu bezihambela abaye kubhadala bona abale-corona begcine-ke sebengeni lelizweni singahulumende iyakuqinisa indaba ye-corona le ngoba hayi Jesus is true feeling your voice.
Yeah, injani. Bom sagazo we studio 7, sagazi labalaleli. Hay, mina ngumjamela ngapha esitungwisi. Into enza ukuthi ngikhulume ngayo lapha. Ngizama ukuthi ngiphe ukunqoma uhulumeni. Lapha bathe khona hay, sokuvalwa lapha nalapha ukhangele ukuthi izikolo njengokuthi baselentshintshine nelanga elokuvala sebeyavala kungolwesibili, hhayi kuyinto yenje, kodwa sadidelile nje kancane ukuthi nakuyikunqabela ukubuthana kwabantu abaningi. Kuyathiwani indaba ama-Q kuzupuko lama-Q ukudinga ifiwelu lama-Q awempuphu, angazi ukuthi kungenziwa njani lapho, ukuthi ngoba kungasala kukhona khonoko kusho ukuthi kuyabangela futhi konke umzamo owenziweyo lowo unganceji kangako. Impuphu kumele itholakale ezindlini abantu behle. Kuyathiwani ukudideka kwami lokhu? Hhayi, ngiyabonga balaleli labasakazi.
Ninjani balaleli be-Studio 7 labasakazi? Okhulumayo Smele Inkosi. Ngikhuluma kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Hheyi, indaba le isihluphile le. Sesikhulekela nje ukuthi ingabuyi ngapha eZimbabwe ngapha. Ngoba mina anginasiqiniseko sibili sokuthi mpela izinto zakhona sezilungisiwe zonke, ngoba kathesi nje kushota i-parasite. So hayi, anginasiqiniseko sibili sokuthi khona eZimbabwe bathi sebelungiselele, but ngilama-doubts. Njalo isibhedlela zabo sikhatshana kakhulu. Ongakuthi umuntu osuke Plumtree nxa engabanjwa i-corona leyo esiyafika khona le Harare uyabe phila sibili.
Mna ndithanda ukukhuluma ngodawo lolo le-corona lolo. Mbona ngani uhulumende lapho uyazigxekisela. Uhulumende ufuna ukuvalela i-corona phakathi lapha elini. Ngoba nxa bekhuluma ngokuvalwa kwezinye izinto zonke kade sigangele ukuthi kuzakhulunywa ngabantu amabhodi asevaliwe. Kumbabana kuzovala zonke izinto phakathi eZimbabwe. Ngobana umkhuhlane uvela phandle, ukuvalwa kwezikolo namajeji lokunye okuningi akungancedi nxa amabhoda ekhamisile. Ngoba bangena phakathi kwamabhoda bakunezinye ezindlini lapho bawafika beshiye khona umkhuhlane. So ukuvalwa kwezikolo lokuvalwa kwamajeji lokhu akungasebenzi lutho nxa amabhoda ekhamisile. kawavala mabhodi kawavala kubona kuno umuntu ongenayo khathesi umkhuhlane lobantu usungenile ungena ngabantu abavela phansi uhulumende kakhulumi ngako lokhu uqakathekisa ukubana enatholi imali ngobana izinto zonke ezingenayo zizithothisa yena uhulumende imali balandaba le mpilo yabantu hhayi nangibona ubana ngabe uhulumende kathi sakhula umkhuhlane onzima umkhuhlane esabekalo njalo kuya kubi kakuvalwa amabhoda isifundi kwini ukuthatha indawo kuba akumangakuhle la fuwa nyabona akumangakuhle umkhuhlane kawuvalelwe phandle akhona into uvalelwe sophakathi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwele Germany, unkosikazi Angela Merkel, uzihlalise endaweni engafinyelelwa muntu izolo ngemva kokwamukela imbiko yokuthi udokotela wakhe omhlabe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wenyumoniya ngolwesihlanu usebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Umeli weKentucky kudale leSenate umnumzana Rand Paul ube ngusenator wakuqala weMelika izolo ukubanjwa umkhuhlane weCoronavirus. Akhona amalunga edale laphansi eleHouse of Representatives lawo abanjwe lomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili eMelika. Amabhizimusi angena kunkulungwane lenkulungwane abikwa elakho ukuvalwa ngenxa yokulahlekelwa ibhizimusi okudalwe ngumkhuhlane weCoronavirus. Amankampani amanengi amile ukusebenza okwamanje emizameni yokuvikela izisebenzi kulumkhuhlane. Abantu abanengi labo batshona bezivalele ezindlini. Sixhume usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Umkhuhlane weCoronavirus lowu osumemetheke umhlaba wonke uliqiniso njalo uyisivunguzane somkhuhlane osumemetheke wagcwala umhlaba wonke. Ngiyacela sibili Zulu weZimbabwe ukuthi lihlale ezindlini lizivikele kulo umkhuhlane ngoba lingabe liphuma phandle lisenza izinto esizibonayo lapha kwamanye amazwe abantu bejabula nje lizaphela lithi dudu. Njalo futhi lingayenza njengo-president U.E.D. Mnangagwa okhuluma esithi abantu bonke bahlale ezindlini kodwa yena lokho esenza ama-rally akhe awezana u-PF ehlangana labantu espreada umkhuhlane lo we-coronavirus lizaphela lithi du bantu baseZimbabwe. Ngiyalitshela sibili khangelanini thina ukuthi ngapha eMelika e-Italy konke Europe ngapha ukuthi umkhuhlane lowu usugcwele njani. We have one of the best healthcare systems in the world and we are failing to combat this outbreak. Please, hlalani ezindlini.
Siyazi ukubana ungusomabhizimusi, amabhizimusi amaningi ayakhala athi aselahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yalomkhuhlane. Kwelakho icele ungathi kumi njani?
Mnumzana Nkomo, khonapha ngilokudana okunzima mfowethu. Njengomnumzana nje ongusomabhizimusi lapha eMelika ngilezi sebenzi njalo ikhampani yami dependa ngama investors and ama investors lawa have lost millions of dollars ku stock exchange yetu lapha sibonile iDow Jones le S&P konke kusiwa kusithi vuthu ndoda. They lost a lot of millions of dollars. Sinje khonapha sihlezi asila mali asibhadalwanga asikwazi ukuthi sithini izisebenzi zikhangele mina lami ngikhangele ama investors. So vele kuyingxaba ngxoza ndoda lapha eMelika abantu kabakwazi ukuthi bathini. Njengokubona kwami mina ngibona ngani kuzaba lama bankruptcy companies more than abantu ababhubhayo ndoda ngoba soku kuvila kuvisibili nxa abantu bengasasebenzi behlala ezindlini kodwa kumele bedle bebhadala ama bills wonke angazi ukuthi sizakwenzani mnumzana Nkomo
umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana khonapha eMelika. Ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili lanxa uhulumende esithi abantu ababili abatholakale bele coronavirus bakhanya besila kuhle iningi lithi ukungavalwa kwemingcele lokuswelakala kolwazi kumemethekisa lomkhuhlane. Umasipala wakoBulawayo uthi uhulumende kumele aphange amuphe imali yokuvuselela isibhedlela esikhangelane lezigulane zomkhuhlane we-coronavirus eseThorngrove. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo yimi owenu untungamili Nkomo.